Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-7 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izanuse zomkhathi zithi izulu likhona lonyaka, njalo abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi.
Khanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini, ngoba kukhanya izulu lakhona liyathembisa.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla leMthwakazi Republic Party akumelanga libe likhuluma ngamanye amabandla, njalo selisenza ingani lisebenza lebandla leZANU-PF.
Umqondisi ke-MRP siyabacebisa ukuthi njalo bengaphambanisi amakhumalo lawo afuna ukuba lenkosi, hayi izinduna inkosi, bengaphongungenela njengempukani.
Kodwa umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi ibandla leMDC Alliance yilo elisebenza lexuku leZANU-PF elithiwa G40.
Ngoba ngelinye ilanga engaqhubeke ikho efuna ngikhulume, ngizazisa abantu ukuthi yena uMagalela Mafa uvele ungubani njalo uvela ngani elizweni leZimbabwe. So ke akangangihlokozi ukuthi ngise ngikhulume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izanuse zomkhathi zithi izulu likhona lonyaka, njalo abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi. Zithi njalo izulu lalonyaka alisoze libe liningi kakhulu njengelanyaka enye, lanxa liza kuba lisenele. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezokulima uMnumzana Mandla Nkomo.
Hayi, kukhanya sebehlolisisile ngemtshina yabo, bathola ukuthi nxa bethi bayaxwayisa basazisa ukuthi lonyaka umkhathi hayi uzaba ngconywana, izulu lakhona lizaba ngilokho esingathi normal, and sebephinde babalisa njalo ukuthi bakhangelela ukuthi lingaqala nini, yisiphi isikhathi lapho kungani kuzokoma mbijana njalo njalo. So engingakutsho ukuthi hayi, kukhanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini, ngoba kukhanya izulu lakhona liyathembisa.
Ngawaphi amacebo ongawacebisa abalimi ikakhulu abafuyayo inyamazana?
Chris, kubafuyi abafana lami, sisiya esikhathini esiqakatheke kakhulu, kulaba abafuye imbuzi. Ngendaba yokuthi izulu belinengi kakhulu ngomnyaka ophelileyo, imbuzi zethu eziningi zilandelwe esingathi later than normal, so kathesi imbuzi eziningi ziyawawisa amazinyane. Kuqakathekileke ukuthi ngoba ziwawisa ngesikhathi kusomile ukuthi zelelo ukuthi onina bayehlisa na ndamazinyane ethu athola uchago okweneleyo lokuthi onina baphilile, ngoba imbuzi eziningi ezizala ngalesi sikhathi esebusika ikakhulu nxa zingatholanga kuhle ukudla ziyagcina zisehlile ukuthi zikhulise amazinyane ngoba kazisuthi. So ngithi ngiyabaxwayisa abalimi ukuthi benanzelele kakhulu ikakhulu lezi izifuyo ezimithiyo. Enkomeni, inkomo ezinengi zivame ukulandelwa khonapho ngo-December, January. So lakhona ke sesikhangelela ukuthi kusiya kuyona linyanga esesikiye uSeptember, ezinengi sezizaqala ukuwisa amathole size siyefika ngo-December. Lakho ke kasinanzelele inkomo ezimithiyo, sinanzelele i-body condition ukuthi zigcwele, ziyasutha, ngoba inkomo engaphilanga kumbe chaywe yindlala iba le nkinga ezinenxa izama ukuyisithole kumbe njalo ukulikhulisa. So ezifuyweni kasinanzelele nini kakhulu ukuthi sigcina kakhulu lezi nkomo ezimithiyo kumbe imbuzi zethu ezimithiyo.
Lo nguMnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi yecubungela ezokulima. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNairobi kwele Kenya. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla leMthwakazi Republic Party akumelanga libe likhuluma ngamanye amabandla njalo selisenza ingani lisebenza lebandla leZANU-PF. Lokhu kulandela ingxoxo esiyenze ngomvulo lomgcini sihlalo webandla leMthwakazi esigabeni seMathebeleland North umnumzana Thembisani Mfulungathi Mpofu. Owathi ibandla labo selithola usekelo olukhulu kakhulu esigabeni seMathebeleland. Kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumnumzana Magalela Mafasibanda.
Uma befuna umzabalazo we-self determination bangawuzuza ngendlela ezimbili kuphela zwi. Eyokuqala ikuthi abantu babe le-referendum bavume ukuthi iMthwakazi Republic leZimbabwe Republic zehlukane. Uma besebe ngeba bedlepha abantu bonke kungafika lesi sikhathi kababona ukuthi yibula ukuhlukuluza abanye abantu kungani yizano. Abasakhonkothi abasaliswa ngezano sebephezu kwenye iphathi layo ehluthwa yizano i-MDC Alliance. Sithi ngabe ngabakwethu ngabe abathula bangabambi inhlwa ngekhanda. Okwesibili uma befuna i-self-determination be-separate state kunzima mahlabezulu bafanele ukuthi ngabe balezikhali balamabhesi babe lembhobho baba lamasotha kuliwe isikhathi eside esithi long term. Manje thina beZimbabwe sibona ngani lokho singake sakukwanisa i-negotiations zinhle. Kodwa ke khathesi bangavele batusele izano omqondisi wopresident bayahamba bayahlala ezimbalwini. Khonapha nje kakwazakali ukuthi ungaphi kodwa nguye ofuna ukuthi abantu babe lomvukela omkhulu kangaka. Bengabamba abanye ama-political parties abazenzele into yabo lathi asoze vele sikhulume labo ngoba sikhole ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokukhuluma lokwenza lokucabanga kwakhe. Kodwa bangathi besezinto zabo sebesincweba sebesigolomba asithandi lokho. Thina isitha sethu politically singathi political adversary iZANU-PF. Laba abantu abathunywa iZANU-PF njengabo bomonzola labo umqombi Qondisi ngama side show basiqedela isikhathi le energy lengqondo zethu. Asithandi ukukhuluma ngamanye ama opposition ngoba sesisazi ukuthi bafunzwa iZANU-PF uhamba bebhiliza lapho ababona khona ukuthi iZANU ayilabantu. Umqondisi le-MRP siyabacebisa ukuthi njalo bengaphambanisi amakhumalo lawo afuna ukuba lenkosi hayi izinduna inkosi bengaphongungenela njengempukani indaba zabanye abantu. Sonke sinje singamandebele ngoba umzilikazi wahlanganisa isizwe sabenhla sabezansi nabakamambo. Izibongo zabo Qondisi Moyo ngabakamambo sebekhohliwe bona ukuthi bavelaphi. AmaNdebele kuthi ukuthi abantu bonke abakhonza umzilikazi ngesikhiwa sithi those who incorporated traditionally food, dress and even art the language. Yikho ke laba abasebehlukanisa abantu bakamzilikazi athi inkosi ayikuthandanga lokho.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, siphe umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo, ithuba lokuphendula. Wasithumela umlayezo kamakhalekhukhwini olandelayo.
Okokuqala angimzwisisi ukuthi thina njenge-MRP sihlukulumeze ngani MDC Alliance. Ma ngisakhumbula kube le nkulumo ephume futhi ku-Voice of America ikhutshwa yi-MDC isithi yona yona akusoqinisa ukuthi MRP ile support enkulu endaweni zabonkayi. So ke angazi ukuthi njengoba kuyiyo i-MDC eqala ukukhuluma nge-MRP ukuthi MRP ingatshela abantu amanga ithile support yona ingalayo. Nxa ukuphendula kuvulwa kwa-chairman wethu eMathebele North inkulumo ekade ikhulunywe yi-MDC engasakhumbula ukuthi officially ekade ikhulumile mbani ukuyikuthi yikho lokhu uMagalela Mafa engumuntu omdala kangaka abanye bethe simhloniphayo akuthoyi ukuthi sihlokoza ibandla le-MDC Alliance njalo sesifana lezanu PF aphinde futhi ajike athi thina le njenge-MRP le-MDC kaMonzora sithunywe yizanu PF kambe kayisiyo yini osesithethisa ngoba okokuqala i-MRP ayikaze isebenzele MDC kumbibe ku-MDC engicabanga ukuthi abasetshenziswa izanu PF yibo kanye i-MDC Alliance yabochamisa layo naleyi MDC kaMonzora akhuluma ngayo ngoba okokuqala sizakhumbula ukuthi sithe siya kuma-elections ka-2018 uRobert Mugabe waphuma esithi usekela i-MDC Alliance ekhokhelwa nguchamisa njalo kwaphuma lapho lasezindabeni ukuthi uRobert Mugabe lalabo kwakuthiwa ngabe G40 bancedisile i-MDC kachamisa ngemali yokuthi becampaign ukuze bakhuphe iZANU PF ngoba okokuqala iZANU PF thina njengemthwakazi Republic Party silwa labo sibanga le ndaba ye-1979 Shona Grand Plan abayibhala bekhuluma ukuthi bazobusa njani amaNdebele bawahlukumeze kanjani abawathathele umnotho wabo lawo yonke into eyenzakalayo kwelakithi langaphambili kokuthi basibulala nge-Gugurawund nxa sikhangela ke ibandla le-MDC Alliance lunabeli uMagalela Mafa alikhulumelayo libhalile layo i-Codeship X eyokuthi bajabula ukuthi sebethathe over iMathebele Land njalo bakwanisa ukufaka ama-council officials awesishoneni lama-MPs konke lokhu sikubonile kumphumela wokhetho luka-2018 lapho uNelson Chamisa yena lowo uMagalela Mafa akhuluma engaphansi kwakhe osifakele khona amashona councillors angu-17 kobulawayo wasifakela lo deputy mayor olishona ongukambarami okuyinto engakazi yenzakale kumbali yakobulawayo konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi i-MDC Alliance leZANU PF azihlukananga ngoba zombili zilande ukuzodiliza umthwakazi zilande ukuzoyenza thina njengabantu bakumthwakazi ama second class citizens ezweni labo khokho bethu angikafuni ukukhuluma nge-personality kaMagalela Mafa njengoba nje eseqala ukukhuluma ngami lokuthi ngumzukulu kaMambo angikafuni ngoba ngelinye ilanga engaqhubeke ikho efuna ngikhulume ngizazisa abantu ukuthi yena uMagalela Mafa uvele ungubani njalo uvela ngaphi elizweni leZimbabwe so ke akangangihlokozi ukuthi ngize ngikhulume ngento e-personal ngoba sekukhuluma ngami ku-personal njalo thina akusomfihlo ukuthi singabaka Mambo ye singamalozi kathena ucabanga ukuthi thina zimhlobo bani
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalijumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu lamajumi amabili lanye 121 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezilijumi lasithupha 16,407 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 izolo. Kuthi abazinkulungwane ezilijumi lanye 11,367 bahlatshwa ijekiseni yesibili.
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe-B Connection esililethulela maviki yonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kanye lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe ngesikhathi leli gcikwane lisidla ubhedu liziphendula ukuba yimikhakha etshiyeneyo nganxanye kuloduba lokusilela kwezimota ezithwala uzulu ukuya emsebenzini. Silukandaba lingakhutshwa lelo hlelo lilami uMike Wabe ngo-8 ntambama.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wethusela odokotela abamele balobe amaphepha okupha ithuba oyinkosikazi wakhe uMary ukuthi angayi emthethwandaba ngoba uyagula. Ngokunjalo uMary uhambe emthethwandaba ebotshelwe idrip enqoleni yokumphathisa ukuthi enelise ukuhamba. lithi iphephandaba lobulembo beinternet elenews hoax libika ukuba indodakazi kamsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala oleminyaka elithumi lasithoba minwembili 18 ubuthiwe izolo wayavalelwa esitokisini ngoba engagqokanga kuhle imaski. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi abantu abangamakhulu amathathu 307 abesigaba seMathebeleland South abahlatshwa amajekiseni womabili awe-COVID-19 bazithole sebegula umkhuhlane we-COVID-19 kungakhathalekile lokuhlatshwa kabili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, salibonani balaleli be-Studio 7 labasakazi lonke. Likhuluma loNdebele emsuza lapha endaweni yaseNyama yeNdlovu. Umbono wami kedlulise lokhu. Ngiyabezwa amajaha bayakhuluma basemazweni ahlukeneyo kotswana Goli kakhulu abantu abaseGoli. Ngibezwa lokho bengunguna ibaba lembono emningi ku-Studio 7 ku-WhatsApp. Angazi, kababuye bezorejistra abantu bavote, bengavota sincedisa ukukhipha izanu ngoba nxa besithi izanu kayikhitshwa, izanu kayikhitshwa belokhu bekhuluma kuWhatsApp kambe bebona ngani izaphuma kuphela ngeke iziphume. Kodwa bengabuya bezorejista ngamalanga ezikhathi zokuvota abantshontshi abakwanisileyo bebuye sizovota nini sizabona iphuma. Kodwa ngokukhuluma ngemlomo kangeke yafa yaphuma, ngeke sayikhipha. Okwesibili, sixakunukene kakhulu, siphambene abanye bakujamisa, abanye bakumqondisi, abanye bakubani. So ungananzela khonoko konke kwenza ukuthi kwehlule. Kanti ke ngabantu bengabamba nabe ndawonye bebe yithimu eyodwa, ngabe ithi chamisa benguchamisa, uchamisa yabo nguchamisa, bese bebuya bezovota futhi bona bebuye ngobuningi babo njalo kwaba kwenza ukusinikeza imilayezo yabo.
Zalibonana ehlelwe Studio 7, siyaphila, siyabonga, siyazidlalela indaba zenu, siyaweza amabandla e-MDC ayakhuluma lokhu lalokho. Hayi, fana kunzima, kunzima shem. Ukuthi ungananzelela okwenza abantu behlale bekhuluma ukuthi i-MDC kamonzora support ihambisana le-ZANU-PF. Ungananzelela i-court yabasupporta kakhulu, i-court yabasupporta kakhulu vele, njengoba siyazi ukuthi i-court vele ihamba le-ruling party ye-Zimbabwe. So ungananzelela, hayi ophuke bazathi abakwazi, bazathi indaba uDubeko Sibanda kayazi ukuthi yaqala kuphi. Thina siyazi ukuthi uTsvangirai wakwazi ukuthi uMakhube uzoba ngumthengisi, yikho wagcina ekhethe uHlamisi ukuthi kaphathe isikhundla. I-constitution yebo siyazi ukuthi ayisithi kakuphatheni uMakhube, kodwa uTsvangirai wakubona ukuthi akayenzi kahle uMakhube. So hayi babakhuphukeni, hayi danini madoda, kodwa naliyazi ukuthi alingenanga ngokufuna kwabantu. I-2 point something million yatholwa nguTsvangirai amavoti, hayi yayingasiyo yena madoda. Nalingayishatha khongelo kuzeni ngekhoti, but yayingasiyo yena. Next elections futhi siyinika uLokuzana, siyinika uChamisa, siyinika uMonzolo, ngaphandle lize limvale yena uChamisa nje ukuthi angene kuma-election.
Studio 7, sanibonani, njani nabalaleli bayo. Hawu mama, ukhulumile ukuthi sisukeni siyovotela uChamisa. Angazi kumbeni besicabangile yini ukuthi kusuke eGoli siyavotela uChamisa, kuyadura kangakanani. Kusuke khona la eGoli nge-3000 siyavotela uShishona kompana emathebeleleni. Angazi kumbeni besesuke wakucabanga naloko ukuthi khona siyadura ukusuka khona lapha nje kuye ekhaya kodwa siyabiza. Hayi mina mama, ngingahlanganisa ukuthi khona ngibuye ekhaya ngizovotela umqondisi uqawela amaqhawe. Hayiyo imali engayibhajethela ukuthi ngizovota. Hayi kajamisa le.
Ya, linjani ibasakazi bakaStudio 7? Mina ngithanda ukuthi ngithi indaba yababalisi leyi ididi ingqondo, ngoba into abayazi abayifunayo abantu laba kabayazi. Nxa besithi bangayi ezikolweni ngabahle bahlale bonke kawani, manje abanye bayahlala, abanye bahamba, abanye bademonstrate, abanye bangademonstrate. So into abayifuna impi yabo bayehle kukubambana, basoze bayiwine. Istrike yamatichara yikho kuhulumende, basitakele thina abazali, ngoba bayahamba ezikolweni bafike bahlale bangafundisa abantwana. Nxa kufika be-education bathola ama
choko ba yeguma ema play 14 wezu ngani ba yafundisa ukulume ndate zikolo ugu raichi koto wabantu anatina sifata lima labantu anabenga fundi so ukuti sinje ni mpia maticha kuzima ingai ukuti bonangu wabu kababambananga ukuze tina jenga baza alisi bambani la maticha ukuti bonangu kabakale babambani kala nga wabe senza kanje bebe kleka kanje abanyebe boto abanyebe le akusoze kutumele linda baifunayo so tina soze sinje ni nto ya wosi zabugela pasale bengo pare benjalo bekala beshabu mkosi benga soze bakhole inda abazabu ngobaba yafile kukubambana nyabonga ngapa inda bazutu nekatati
amarbo Studio 7 elibingelela lonke labalaleli abalandela Studio 7 mina ngilesane ngedwa isicelo angazi abanye kumbe basinanzelela senkaya kati osokusenza amatitsha kathesi ehlale iminyaka ikakhulu ngikhulumela kubo headmaster engatshintshwa izikolo kuyini kungani government yona le into engayinanzeleli so kudala i-corruption enzima kakhulu kwabantu ababasakwazi ukuthi basemsebenzini ngicela lingayidlulisele leli lizwi ebezikhangele lezi nto abantu abanjengabothuma abajayele ukukhuluma ku-Studio 7 abake beyikhangele leyi nto amatitsha la ama-headmaster asakwazi akwenza yezikolo la sikukhangele njengezakhamizi kanizi ngeminyaka sebeyihlala ezikolo bengatshintshi siyacela abasakwazi ukuthi basemsebenzini sebezithatha ngezakhamizi lokudelela nje yi-corruption ezikolo abake betshintshe izikolo njengabapholisa ukuthi umuntu engahlali esiteshini uyatshintsha amatitsha abasakwazi abanye ukuthi basebenze yebo siyakwazi abaholi but lokhu lako kudala i-corruption kakhulu abake betshintshe into ehlale ezibazi ukuthi usemsebenzini hhayi beyakhe izitolo lapho abafundisa khona ovele kwesikolo katsekho kikho ngiyabona
salibonani 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 bantu beStudio 7 abalaleli labasakazi lonke bengilesifiso sokuthi i-audio yami ibalwe emoyeni ngundebele okhulumayo ngisendaweni yemguza lapho enyama yendlovu angazi umbono wami ongayisiwo omkhulu akula muntu ozaliveza iqiniso elilodwa noma enduneni ezabe imbuza kumbe noma induna azikhuluma ithini noma umuntu ololwazi angeke aluveze ngoba isikhathi kuba lokuthengiswa kwabantu ukuhamba eveza kunkwamba eveza kunkwamba eveza kunkwamba eveza kunkwamba eveza wonke endweni sibe ngeyinto elungiswa ngemva kwalokho indimi zabhala amabizo kubhalwe yonke into ama details wonke kanje kodwa abalolwazi labo basinikeze lolu lwazi lalolu but the end abantu bona bana sebengalandelelwa futhi ngama CIO ebusuku yambe bathatha kuthoi bababangela udlakela bebulawa bonke labana abantu bebulawa umnanga kwesenzela ukudubela icala lakho walenzayo ngoba kuvela into yokucatha kwabantu nguyena ophambili so ukuze kwenze khona ukuzinikela uyeboshwa yini kumbe uzinikela ukuzama ukuzikhulula yikuthi abantu bazatshontshwa ebusuku belele bethathwe bebulawa kube sokuthi abantu kade bengani balolwazanyana oluyurisele emva bese besabe becatshe nyanyanyanyanya yiwo amazwi ebemfisa ukuthi liwalimukise abantu lalaba abakubandla elibusayo iZANU PF abayisekelayo begida besuqale begqoka amansaro lezikhi ezamakhanda abantu bonabo omnanga kwangazi ngabantu abakwanile ukuhleshiwe engqondweni shuwa i-MRP that's why lisizwa kusinisithelo kuyilisa ukuthi kukunyela uyazi nqangani ukuthiwa kade kule sivumelane sabantu ababambeneyo kukunyela sizabe sisiza ubuhlungu bokubona amangcwaba ezihlobo zethu kuphela kodwa abantu bonabo bakwenzayo sebe singasikwazi ukuthi asikho ndawonye labo ngiyabonga
salibonani macomrade salibonani macomrade ngiceliwe lapha so isicelo lesi sikamba kanje kunobaba owayesebenza ebeka ngeminyaka yabo 2000 ePlumtree khona laphana kodwa ukuthi yiphi ibeka isibongo sakhe ngesakodube ubaba lo wahamba wayadeliver endaweni zentoli wafika wathola umama futhi bathandana bathe bethandeni umama lo wakhulelwa ingane eyintombazane so ingane leyo igama layo nguSindisiwe Dube kunjalo nje udinga lo babakhe ubabakhe kodwa kusawundela ukuthi umuntu wahlala-hlala ePlumtree even after 2000 kodwa ubalelwa endaweni zokuthi khona bake bahlala konswazi and then ubalelwa eDombodema kumbe ikho lapha sebe yakhe khona siyacela ololwazi lolo ololwazi angaba mazi into le ngicela lisekhulete kakhulu emagrupini even eDombodema khona lapha around okhona kumagrupu eDombodema ubaba wakodube owahamba wathola umama entoli wazala laye futhi bathandana lo mntwana wavelayo bethandana owayesebenza ebeka engu driver ufumaye tholakele afake nje just audio because information kunzima ukuthi sibhale ngoba labo abakwazi kahle yingakho ngicela ukuyifaka ku circulation ukuthi isecurity ikakhulu ema group ne plan ubaba lo wayesebenza ebheka ngeminyaka yabo 2000 wahamba wahlangana no mamentoli ihambe deliver njengoba yakwazi abantu bamabheka ba deliver so uthe sethole lo mama kwatholakala umntwana phakathi kwabo boyithu umntwana wakhona ngoyintombazana so ngidibane naye etexini ngesande kushuthi kade mbuyeni emhlanganweni ethendisa yiko sengichazela kudaba lwakhe ngase sidayela mina ngikhona ema group ini kodwa singazama ukuncedisana sikufake ema group ini sizazama futhi ukuthi mase sithole enye information sikusecurity sifake even ama phone number wabo ukuthi ningabathola but okwamanje ozathola le information kumbuba bawangikhona inamba zami angangithinta kizo 0746553155 athinte u Richard 0746553155 then ngiza ngixhumanisa lomntana ke ngoba ukhona lapha e Deep Slot kodwa bahlala ngapha e Ivory siyacela nje ngicela ukungena ku circulation lingayigcina e group inifake until ubaba ke size simthole
lawo bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ugatsha lezempilakahle luthi soluvumele inkampani yeJohnson and Johnson ukuthi ihlabe abantu ijekiseni yeCOVID-19 esithathu ukuze uZulu avikeleke ngokugcweleyo kugcikwane leCoronavirus. Ugatsha lweCDC luthi amanye amankampani azakuthi esevunyelwa ukuhlaba ijekiseni yesithathu ngemva kokuba ingcwethi zempilakahle zihlolisise zathola ukuthi umuthi ozasetshenziswa ulungele wonke umuntu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi lapho akhona eSeattle esigabeni seWashington State umumo wegciwane leCoronavirus umi njani?
Uhulumende weMelika ulokweqhubeka ukuthi azi ukuthi iCoronavirus yaqala njani. Kungabe kuyasebenza, kungabe kungasebenzi. Kungasebenza ngalendlela ukuthi nxa kuyukuthi labo abacubungula ngezemikhuhlane bafuna ukuthi bazisise isisusa sokuthi coronavirus yasuka phansi njani. Ngingasebenzisa amabala esikhiwa ukuthi how did it develop, how did it start the way it started, kuyini okwenza ukuthi kuze kube legciwane lona lelo. Ngibona nganikho abazama ukuthi bakucubungule. Njalo nxa abantu abenza izinto zescience laba becubungula izinto bezama ukuthi bazimise, kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi isisusa sakhona kwakuyini. Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi bawazi ukuthi igciwane leli lavela njani ukuze baye besiya bedingisisa imithi yokuthi belaphe njani ngoba bayakwazi ukuthi kwasuka njani. Hayi, lokunye yikuthi ngenxa yokuthi kwavela kwaqala ukuthi igciwane lavele eChina, so bafuna ukuthi basuthiseke bona ngowabo. Okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-scientists, okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-politicians. So kwesinye isikhathi eMelika kunzima kakhulu ukuthi ucubungule ubone isisusa sendaba ukuthi buyini okufuqa abantu ukuthi benze izinto. But esikhathini esiningi kuyabe kukhanya ngani pha kulezinye izizathu, but okunye kukhanya kakhulu ipolitics yabo yiyo efuqa izindaba ukuthi kudingwe khona lapho. Ngenxa yokuthi ilizwe leMelika leChina budlelwano kabuqondanga kangako, kufuneka nje ukuthi kutholakale ugcono omunye kumbe ungamgconi. Ngibona ngani kungabe kuyizizathu zona ezizingile ukuthi kancane kungabe kungama-scientists abafuna uqobo ukuba kwazi, kakhulu kungabe kuyipolitics efuna ukuthi ama-politicians babezifuqelana indaba. Mina ngibona ngaleyo ndlela.
Njengoba kuthiwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump nguye owaqala udaba lokususa amasotsha, ubona ungani abantu bayakwamukela na lokhu?
Ye, kuliqiniso lelo ukuthi umongameli uTrump nguye owaqala indaba yokususa amasotsha e-Afghanistan wafaka i-deadline. Kodwa njengoba ngikhulumile futhi ukuthi eMelika into ehlupha yi-politics ye-America, abantu ababethabele ukuthi uTrump usemise usefake isinqumo sokuthi amasotsha akhutshwe e-Afghanistan yibo kathe sasebejinjila sebechothoza bayite
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Seattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izanuse zomkhathi zithi izulu likhona njalo lonyaka. Abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.